Izolo abazali bebekhuza abantwababo besipha isibonelo sokuziphatha kuhle kwabasakhulayo besilisa lamantombazana abakhonzayo ngoba bebebonwa njengabatsha abalembeko abaphila ngokulandela imilayo kaNkulunkulu. Kodwa isikho sokusenzakala kulezi insuku. Ukhula kwaShezulu osakhulayo ohlala eHarare uthi abatsha sebefihla izenzo zabo ezimbi ngokuya emacaweni.
Indlela esingcono kubo ukuthi bona bahambe becatsha ngendaba zenkonzweni ngoba engacatsha enkonzweni esenza ubungile imbani bazathi ulobuntu ngoba engumuntu okhonzayo. Yikho ke abantu abatsha sebefuna bafundiswe bephakathi khona ngale emachurch akhona ngoba bengayekela ukufundiswa ubuntu lokuziphatha sizathola sinephutha elikhulu.
UKhalistus Moyo ohlala eMkhopa eGweru esabelweni seNkabazwe uyakufakaza lokhu esithi abatsha abaningi abakhonza uNkulunkulu yizigangi ezimangalisayo.
Zichithende ukukhuleka abantu laba emini bakhanya ingani ngabantu abaqondileyo njalo abanconywa umphakathi kodwa litshuni ilanga babamba imisebenzi omsamathi emlonyeni. Mina ngithi ukuya echurch akutsho ukuthi umuntu useholi. Ngibona ontanga abaningi abayenza imisebenzi emihle kodwa bengayi emabandleni.
UGugu Dlodlo osakhulayo okhonza eSabatha owasungula inhlanganiso eIgugu Lethu Foundation uthi abaningi bafuna abatsha abakhonzayo beziphathe njengengilisi. Uthi akulanto enjalo empilweni.
Abantu abatsha emachurch basezengabantu, they are still humans and they are still susceptible to the same societal influences esizibona phandle. Okunye futhi there are some unrealistic expectations afakwa ebantwini abatsha emachurch. Yikho kugcina ku-create feelings of guilt, shame, especially when those standards are not met.
Kulabanye abasola izenzo zabatsha laba besithi kubangelwa ikugugudeka komnotho weZimbabwe okwenza bengalandeli amasiko esintu. Kodwa umzali ohlala kobulawayo unkosikazi Virginia Magigwana uthi kwesinye isikhathi ukuzalelwa lokukhulela enkonzweni kungaba lakho kusengeza obugelekeqe kwabanye abantwana.
The moment ukuphele zuzu isikhathi sokuthi ayephathini kumbe emthadweni wakomakhelwane afike khona ngalafice kunada angathesta kawani yena nguyoselala khona ngoba yena vele kakwazi kakujayelanga kunjengenje ungahlala uyivalele eyadini the moment uyivulele uthi phume phandle iyagijima igcwala indawo yonke igijima isabalale ngoba ihlezi njani ivalele.
Ingcweti esebenza lentsha njalo ekunhlanganiso eZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda uthi kungaba lusizi nxa kuyikho ukuthi abaningi abatsha abasemabandleni sebewona ukwedlula abangakhonzi uNkulunkulu.
Umsebenzi wethina njengamabandla omningi ukuba ivangeli lethu silenze libe livangeli elingabe abatsha belizwisisa silifake njalo ngezimolimi oluzwisisa ngabatsha ukuze ivangeli lethu libaguqule libatshintshe impilo zabo.
Kuvamile ukuzwa abasakhulayo abangakhonziyo besithi bona bangcono kakhulu kulalabo abasemacaweni ngoba abaqambeli uNkulunkulu amanga. Kodwa ezinye ingcwethi ezicubungula indaba zabatsha zithi njengoba abantu befunda okuhle nxa bebona okwenziwe ngabanye ikakhulu abahambelana labo pho ngubani ozafunda komunye njengoba abatsha abakhonzayo lalabo abangakhonziyo sebeyiziqoqodo bonke. Uphenyo olwenziwa ngomnyaka ka-2019 izikhucamfundo ezidlelana lenhlanganiso eyacubungula indlela abatsha abakholwayo abaziphatha ngayo e-Multidisciplinary Digital and Publishing Institute lwaveza ukuba abantwana abaleminyaka esuka kwelitshumi kusiya itshumi lane balakho ukuzibamba kulalabo abangalandeli ukholo lwesiKristu. Lwaveza njalo ukuba asebeleminyaka elitshumi lanhlanu kusiya phezulu abakhonzayo balakho ukulandela amasiko omdeni wabo kule milayo abayithola enkonzweni. Uphenyo lolu olwenziwa kwele Melika lulakho ukuba kalulani lokwenzakala emulini zabadabuka kuzwekazi le-Afrika lezinye njalo indawo emhlabeni wonke jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.